Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eluvivi njalo agulisa abaningi. Sesinjani abanye babhubha ngenxa yamanzi la. Sixoxa lokhalisila waleso sigaba unkosikazi Faith Msipha. Yena esimthole elomnumzana Emmanuel Moyo owathintekayo kulesi sehlakalo waba lesifo. Kanye lonina sizaqala sizwe ingcazelo kuye ukhansila.
Ngiyaphila ngendlandani. Ngani kuba ngcono kwabanye laba kade begula izisi but abanye lokhu begulagula ikakhulu kulomfana wahamba wa-operator so umfana lo uthwele nzima unide amathubhu lawana awokuhambisela idoti inamba ku-1037 ha uthwele nzima lokho wasesela kwaphala ngamanzi sibili uthwele nzima kahle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes yokudla okuncane nje vele nxa ihambe egangeni semele ihambele kulawo amathubhu bakithi okokuthi layo umama kasebenzi akulo ukuthi baphile ngani lapho kudingakala khona bakithi ukuthi ngingatholakala uncedo labanye nje lokho beyingane balesiziso nje but hayi ngani ukuba ngcono kulo baba ndilawo omunye wakosiziba lani ulokhu ekhala ngaso isizo kodwa hhayi kwabanye hhayi so ngani ukuba ngconywana mbijani
kodwa sambona edinga usizo waluthola yini
ngihlezi labo khonapha lomama wakhe ngithanda ukuthi umama wakhe laye ngimqhubela ifoni laye atho okuphathelane lo nomntanakhe lizizwelelani lodwa khona ngaso
mina ngumama kaManuel ngihlezi lomanuel umanuel wagula ebulawa yisisu samanzi bathi yi-typhoid so umanuel ayefuna ama-colostome bag lokudla okulula okunjengama-spagethi lamarayisi yinto izinto ezilula nje kwakuthiwa nginike zona isibhedlela so ikuthi ngize ngikutholi kunzima imali yangikhona kangisitholi lami angimuntu nje amphilanga kahle phunga ukuhlala endlini umanuel ufunaleka ukudla okufanele akudle lama-costombe kona lawa akhosta $4 le-$5 khathe sekhule seyi-$5 liyi-1 so ubengakatholi usizo oluvela ebantwini but belokhu bethembisa kodwa bebengakaze bafika
yini Emmanuel operate sonke indawo yamanzi we-typhoid so kathi sengifuna ama-costume bag so kuzamathole ngathola nzima ukudla kukhona akunzima ukuthi ngikuthole because into zangikhona zingaba zedura sengayikhona noma ngasebenzi zihlalele nje endlini ku kathi kukhona maybe themise nje bazanginika nje okunye umncane ozangancedisa wayi but ya akafiki khona zizolethi ngizosenza
siyabonga khansila ngokukhuluma lo mnumzana Emmanuel Moyo kanye lonina sesibuya kusimo samanzi khona ngapho eluvivi sesinjani kathesi
empompini ayaphuma hayi kathesi ahlanzekile hayi mahle okuthi lanxa wakhangela hayi sesiwanatha nje singabilisanga ngingazi abanye sekuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamu ethu awasekho bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-cables antshontsha le-compressor so kathesi bebesebhizi ngokulungisisa kodwa kona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu sebezama nje ukuthi ngani bayancengiselela ukubana enxa inkosi ngasihawukela kuze kuyefika ukuthi izulu lime
ikhansili yedolobho lakobulawayo yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye kuyini eyakwenzayo ukuphathisa abantu
ekuncediseni ikhansili amaresithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise ku-fire and ambulesi khona ngale ukubana abantu bezama ukuthi bencedise bekhithelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi so bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali
leyo bekuyingxoxo lo councillor Faith Msipha weluveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo owaba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga ohlala ku-1037 eluveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC